Siyalambulela kuStudio 7 ngeSonto mhla ka 13 kuMbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli wenkayi South edalele parliamente unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uphathisane lezakhamizi ukuqhuba inhlelo zentuthuko kulesi sigaba. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lithi liqhubekela phambili ngokusola ibandla elibusayo ngobuyanga obesabekayo obuhlasele iningi labantu elizweni ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle. Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labatsha silontongameli inkomo weStudio 7 namuhla ixoxa losakhulayo osekela ibandla lePeople First. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeli wenkayi South edalele parliamente unkosikazi Sithembiso Nyoni oyisiphathamandla sebandla leZANU PF uthi izakhamizi ezisesigabeni sakhe sezabumba inhlanganiso yeDevelopment Trust okuyiyo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana lendlala lokunye okuhluphayo. Uqala ngokusichasisela ngodaba lokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba.
Sengikwenzile ukuthi izibhorwane eziningi zibe leshuwa ukuthi zivuselelwe yi-DDF. Sisebenza le-council le-DDF ukuthi zivuselelwe izibhorwane abantu-ke bathola amanzi. Ezinye ezintsha zigejiwe futhi.
Indlala-ke esigabeni sakho siyasizwa abantu bekhala ngendlala lokuthi ukudla abakuzuzayo kwinhlanganiso ezizimeleyo kumbe kuhulumende akweneli, njalo abanye besithi bacubelwa zinkomo. Libancedisa ngani lapho?
Enkayi-ke sibe le nhlanhla emangalisayo. Enkayi South kule ndawo lapho kome khona lapho ukudla okungatholakalanga khona kuhle. Abantu kabakholwa ukuthi umthandazo uyasebenza. Kuthe mhlaka 21 February, inkayi North yonke sazila ukudla sahlangana njengamasabatha eGampinya. Sasibaningi sathandazela izulu, sathandazela ukubambana lokusebenza ndawonye ekudistrict yethu. Kuthe mhlaka 21 sahlangana eGwelutshena saletha ukudla sabiza amachurch wonke akhona constituents. Sathi kababuye le list yabantu abalambayo. Safika khona ngale 30 tons zokudla sase sibanika ke ukuthi bayonika abanye emakhaya. Kusukela that day ezululana, so abanye bazathola, abanye njalo kabasoze bathole. Okwakhathesi sisakhangele ukuthi sibone ukuthi umlimela wethu uzaba unganani, but khonokhana ukubamba bana lokuthandaza lokuncedisana kukhanya ezinye izinto ziyahamba, and I hope ukuthi constituency yami izahlala ilokhe ibambene ithandaza ndawonye bencedisana le masimini bencedisana la ngenhlanyelo lapho abanye ababe beshota khona. Sinikane ukudla siphathisane, kodwa kulamanye ama-ward njengo-ward 11 ongale oncelelane lelupane ko-chief Sivalo, hayi ngale komile sibili noma izulu libuyi ilokhu zenamabele akhona kawazange kamile kuhle, akuzange kulinywe kuhle. Yiyo iward esiyakuthi siye khona lo ward 18 ephansi ngapha kwenkayi center, lakho futhi kakumilanga kuhle. Kodwa labo bangcono ngoba bale irrigation scheme, sibanikile i-tractor lezi kulezi ezivele eBrazil, bayafundiswa-ke lokuthi bazincede njani ukuthi balime kuhle. Bangabambelela balime ba-irrigate kuhle, ukudla kuzaba ngcono. But lokho kulama problems athize, but hayi kuyabanjiswana. Ngibona ngani indlala sizayibamba akungabi lo muntu ocubayo. Inkomo zethu zisesenhle kwakhathesi.
Njalo kukhethwana ngezombusaso.
Ye, antsho ngiyakutshela kathesi ukuthi ngibize ama-church wonke awala liphathi laliphathi laliphathi, and ngathi ema-churchini ngoba i-churchi kulapho uhamba khona umuntu wonke. Ngathi emabandleni bisanini amabizo abantu benu abalambayo. and babisa mabizo abantu labo sobhuku bonke bebekhona ngathi kubo sobhuku libuye lama church enu kuma ward enu and ababuyileyo bakutholile njalo siyakhuthaza sesifome i development trust liyana iya itama councillors wonke baphakathi ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu i development bayayenza bebambene
lo ngkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkai north edalele parliamente ekubandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 silokhu sisesigabeni senkai siphinde saxoxa lo councillor Mpokiseng Sibanda ongunobhala ogatshalwa besifazana kubandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai enkai south yena othi usola ibandla elibusayo ngobuyanga obesabekayo obuhlasele abantu esigabeni sakhe
enkai thina inkai south thina silokhu simsekela kakhulu uMorgan Tsvangirai thina asihlalanga silokho siqhubekela phambili and kasibuyele emuva thina njengabomama lakathi sisiyayenza imihlangano yethu njengabomama sikhuthaza ukuthi asisekele nini uMorgan Tsvangirai niye esimbona engasikhipha phakathi kwegibhithele kamgaba isayithi Tsvangirai mina kangimboni angikuboni ubukhokheli obungaba khona obungasikhiphela uhlupho lwesilalo ngoba kunjenje abantu abethu abanamsebenzi abantu abethu bagcwele iganga lonke leli abantu abethu bahawula kanye lathi impilo yethu inzima idola leli ngendlela eselithenga ngayo lapha kithi elizweni lithenga ngendlela ebuhlungu ngoba ukuze ulithole uyabuthi usadalele wathwala nzima thina siphi phambili ukubana simsekele uTsvangirai siye phambili and singabuyele emuva sima izipindi ukuthi siyabakhuthaza labasakhulayo amankazana ukuthi abasukume bazilwele ukuze babe nekusasa engcono ngoba ngathi uyakhangela kathesi mina ngithengisenda umkami ubekwanisa ukuthi every Friday abuye ngekhaya lokudla okwanelisa ukuthi sive sikholise nemuntu kodwa okwakathesi xa ngikhuluma abantwana bakathesi abaningi abendayo abazange bayibona igrocery empilweni zabo njalo abakaze bayiyemukela imali ukuthi umkami nangibuyile kube nenjabulo njalo balala phansi nanamhla kabayazi impeti and futhi kuza kuba nzima ukuthi bayithenga imbheda abantwana bakathesi bathatha abafazi bengenalutho engela property engela ngithi icansi lakhe athitshelwe ngabazali and indaba ebuhlungu kakhulu ngithi thina njengabomama esizele kubuhlungu kakhulu kuyasidinda and lokho kumele kusenze sibe nezibindi ngamandla okuthini sizame ukunwela ilungelo lethu kanye lelabantu abethu ukuthi engxenye kusasa abantu abethu bangaba ngcono kulalokhu thina esesikubona kathesi kulaba abakhuleke emva kwethu sibazela usizi ngoba bathola ubunzima
lo ngukhansila Mpokiseng Sibanda ongunobhala kugatshalwa besifazana kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai enkai south sixoxelaye esemathetshaneni khona le enkai iningi lithi kwesinye isikhathi ibizo lomuntu lisuke liveze isimo sakhe kumbe lichaze qathu ikusasa yakhe umnumzana Zenzele Ndebele ngomunye wabantu esingathi baphila impilo echazwa ngamabizo abo ngoba uthi uyazenzela ungumlimi osacathulayo ofuya inkomo efactory ePlumtree njalo ungene kumncintiswano wabalimi owe youth agripreneur project oqhutshwa inhlanganiso ye the global forum on agricultural research umnumzana Ndebele utshele untungameli inkomo estudio 7 ukuthi enganqoba kumncintiswano lo ukhangelele ukuthenga umtshina wokusenga inkomo
ukuthi sithole imitshina yokuthi singasenga inkomo zethu silungise amajuice alochago bese senza njalo into ezifana nayo silungise amashi uchago lolu siliphakethe kuhle emaplastikini bese siluthengisa lokhu kuzayenza ukuthi khona izithole inzuzo enkomeni zazo ngentengo enhle ngoba kwakathesi abantu bathengisa uchago ngamankomitsho 20 cents lapha dollar lapha okungekho organize kukanti kuvillage leyo abantu bale nkomo eziphoe ufika pho ze-50 ezisengwayo and abaningi basingaseng inkomo 10 liters ngelanga ngokhipha 500 liters ngelanga okuluchago olungaba luningana ukuthi senze into ebenefitha isigaba kube le va esithi ngesikhiwa yi-value ethini echagweni abantu abalalo
nxa uthe waphumelela wanqoba kumncintiswano lo kuyini okuthola
nxa unqobile umncintiswano lo bayakunika ke i-$5,000 eyiyo i-starting capital ukuthi wenze umbono wakho lo ofuna ukuthi wenze
wena owakho mhlawumbe ukho lokunganani
Umhlambi wami uyafika bese inkomo edlula abo 40 something kusiya kubo 50.
Ukhona ungumuntu osakhulayo Ndebele, kuyini okwenze wakhetha ukungena kwezokulima lapha? Alubana ngomunye ngazikhuluma lawo mhlawumbe usemazweni kubo UK, kubo South Africa, eMelika ngaphi ngaphi, kodwa useZimbabwe uyalima. Kuyini okukuphe umdlandla?
Ngikhule nje ngibona ekhaya kule nkomo, nxa kuthi sekunzima lapha kumbe ischool fees sesishoda, abadala bebekhipha inkomo besiyazithengisa sibhadale lesikolo. Kodwa wasenanzelela ke ukuthi inkomo lezi ezisigcinayo njalo ezigcina abadala ziba lezali kuphela nxa sesile problem kulapho okuthengiswa khona. So wasembona ukuthi isikhathi esiningi abantu bemakhaya lapho inkomo zethu they are equal our problems. Kukanti the same valungo babuya kithi kumbe abantu nje abangasobulungu kuphela but abantu abasebhizinisi inkomo especially babuya kithi bethenga inkomo nge-$200 eyinonise ebeseyithengisa nge-$800. Uyabuya kithi ethenge inkomo ke ethi inkomo namhla exakileyo i-50 cents per kg eyithathe nge-50 cents per kg eyinonisa yenethengise nge-$2.50 per kg. Ngasenzithi kanti kwehlulani ukuthi lami ngifana ne commercial farmer ngithengise inkomo zami ngentengo ephezulu, ngoba you never go wrong nxa ugcine inkomo.
Lo umnumzana Senzele Ndebele, umlimi we-factory ePlumtree, ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama unguntungameli inkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Khulani David Ndlovu, umsekeli webandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyathaba ukuba lana kuhlelo lwabakhulayo.
Kuyini kahle kahle okukuhugileyo wangena kuleli bandla?
Ama-political parties amaningi ebengaqalisi ngabantu, ebeqalisa ngabo first then kube sokubuya abantu. But ungabona abantu sebesithi People First, which means they've seen izinto eziningi. Then okwesibili bathi asakheni iZimbabwe. IZimbabwe yethu leyi jike kakhulu.
Ungakabi lilunga laleli bandla Ndlovu, ubusekela liphi bandla?
Bengisekela ibandla eligreen, i-MDC kaWashman Ncube. Akulanto embi ngakuNcube, kodwa ngibone ibandla le-People First kuyilo elingangenza izinto zami zonke bengifisa ukuthi ngizenze ziphumelele bangu-People First. Ngoba ama-opportunities maningi ku-People First and libandla elikhokhelwa ngumama obe ngu-vice president. So ngibone ngathi umama uyayazi isimo yonke yeZimbabwe and sebona izinto eziningi kakhulu and umkhokheli onjalo ngibona kunguye umkhokheli engingamlandela okwesikhathi lesi njengomuntu omutsha.
Umjuru siyazi usungulele libandla ngemva kokuxotshwa kuZANU-PF.
Umuntu nomuntu lelungela lakho lokusola. But masingakhangelisisa kuhle iZANU-PF iphathe enkulu ebelabantu abaningi and ngokubona kwami mina umama uMjuru bekuphakathi kwenye system ebengamvumeli ukuthi abe nguye yena ngokwakhe. Abantu bengathi waqothwa, abantu bengakhuluma izinto eziningi, kodwa so far izinto asezikhulumile sekuphumile ebandleni leZANU-PF ziyathembisa ukubana umama uMjuru uzaletha utshintsho olukhulu eZimbabwe. And masikhangele lezinto abantu abaningi ade bemgcona zona akuzinto ezenza ephakathi, isystem ade phakathi kwayo yiyo ebiyenza ibizwe lakhe lingcolo, ukathi yena obe ngumuntu omsulwa, ube ngumuntu oklini.
Alubana engaxotshwanga kuZANU-PF, ubona ngani wayezaziphumela nje asungule ibandla eliphikisayo?
singafuna ukuthi sigxile kakhulu ezintweni lezo ukuthi ngabe waqoshwa angabe kaqoshwa ngoba esikhathini eziningi uNkulunkulu uyathuza ama leaders akhe sengakunikeza example ukuthi ngabe kathesi uPaul eBhayibhelini ngabe kazange wenziwa isiphofu uNkulunkulu wathintsha ibizo lakhe from Saul to Paul ngabe uPaul kazange wathintsha abantu abaningi Christianity izinto zonke zilesikhathi sazo uma umjuru ngesikhathi sena leso uNkulunkulu ngewaziyo ukuthi waye kwaba lengxabano ekhona phakathi kwakhe lamanye amalungu ayezana uPF ngabe kaqhotshwanga kumbe ngabe wazithila kwakuzoyenzani kodwa kathi sesikhangela nje isituation ekhona ukuthi nangu umama umjuru sekuphi-first usesenzani bona yindlela okumele abantu bayithathe ukuthi nangu umama asimncediseni siboneni ukuthi engayenzani ngoba singabuyela emuva sikhangela ukuthi umama ubesenza so kumbe ngabe kaqhotshwanga ngabe ukuphi kathesi konke lokhu sokudlulile bona ngathi kungcono ukuthi sikhangeleni phambili ma xolise sithi wake wenza so kumbe abantu bathi wenza so asimvumeleni laye simnikeze ichansi njengomama wesizwe sethu sibone ukuthi yena uzaqhuba njani uhlelo lwakhe olwePimofest
ukhona ngapho eGwanda Ndlovu bamamukela njani abantu
abantu bayajabula kakhulu kuba sokuhliba nabanye abasasulayo ukuthi eshimephi umama engabe ethile sezama nje ukuthi aphazamise amavoti ukuthi zana uP F ibuyele embusweni wakhe bakhona abantu abanjalo but sowumsebenzi wethu thina njengamalunga ePimofest ukuthi sibabonise ukuthi no iparty lay ngiyabantu
kuphoselwe ukugcina
mina ngithi ebantwini abaseZimbabwe lebantwini abangaphandle abaphetheya asijoineni ibandla lePimofest sisupporteni umama umjuru ngokubana nguye ozasilethela utshintsho eZimbabwe
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ba
ngiyabonga lamba bekukuhle sibili
veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana Khulani David Ndlovu umsekeli webandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale
Sibonge uNtungameli Nkomo Studio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizweni umculo wabafana bakagodlwayo behaya umoyi umnumzana Joshua Nkomo.
Sibufanele sibonge uNkomo nyongolo wenu. Sibufanele sibonge uMkabuko. Walethu uthulezweni. Walethu Umkabuko sekufanele sibonge sonke umfoka nyongolo wenu Joshua Nkomo kabuko kanyongolo aramatate lathela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze nsundu yabe nsundu qali wesiziba saseRhodesia unze amandebele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhulukudela inkabi zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubela imhlophe elakha isidleke wahlala imkhumbazana wena wembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacisha umlilo wasentumbane ehlahleni manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ubunye babemphethe obulawayo phambiliba phansi laphezulu kanti usenjize wenkonjane wayezizweni umahamba yedwa ethembintonga yakhe abanye behamba namabutho begade ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafukufu unyongolo umcabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu wezipulafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi ulukhulu luyeza eRhodesia kwenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufa libalele wahlangana lembila zithuthu Smith hawindiza mthini eVictoria Falls ophuma uGeneral Peter Walls wathi uyinkunzi mqabuko ayikho enye inkunzi engihambisana lawe eAfrika kulikhawe lamakhawe nyongolo elakhothama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engaphulwa ngabafukazana athas
Sikugqoba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.